kunzima ukuthi singathi uyini okuzenzakala ekutheni sesibonile ukuthi iconstitution yezana ukukhanya ukhangelelwe ukuthi izajintshwa ukuthi umgabe kube nguye o-appoint abantu ezikhundleni eziphezulu, akusoze kube lokhetho luka wonke wonke ku-Congress. Ngakho umumo njalo utsho ukuthi zonke izinto ezenzakalayo umuntu ophethe amakhiye ngumongameli Robert Mugabe. Ungawo ukuthi lezitha zakhe engazisele ezikhundleni wenze ukuthi zibe zibambe zikwazi ukuthi ziphila ngomusa wakhe. Njengoba amakhiye ephiwe umuntu yedwa, kunzima ukutho ukuthi kuzahamba njani. Kodwa kungenzakala ukuthi laba abakhanya bengathi bayanqotshwa engxenye bazwele baphiwe isikhundla lapha nalapha. Kodwa amakhiye ngalesi sikhathi athole nguye umongameli Mugabe, nguye yedwa okwazi ukuthi kuzayenzakalani kusiya kuCongress langaphambili kwayo.
Yena unkosikazi Mujuru umbona ehamba yini emhlanganweni weCongress lo kanye labanye bakhe ikakhulu asebexotshiwe ezikhundleni zabo?
Kunzima ukuthi singathi uzahamba, njalo kunzima ukuthi singathi kasoze ahambe. Ekutheni sesizwe kuthiwa laba abatsha be-UT ZANU-PF kuthiwa bangathi balungiselela ukuthi batshengisele against yena kulensolo njalo ukuthi kungenzakala kube lodlakela. Kodwa ngimbona sengathi bazancengwa ukuthi bangene kuCongress ukwenzela ukuthi nxa benqotshiwe kuthiwe labo baphathiseta kuCongress. Uma bengasahambanga kuCongress kuzabonakala ngathi lenye icebisa ngokuthi likaMnangagwa linqobe kungelamdlalo. Ongawuthi ma ukhanyela emdlalweni njengebhora lokuthiwa yi-walk off, kube mnandi ukuthi laba oncintisana labo labo bubonakale ukuthi bayaparticipate ku-Congress. Kodwa nxa bengasabuyanga or umjuru engasabuyanga, abasoze bajabule laba ngenxa yokuthi kuzanqotshwa engekho. Lokhu kuzathatha idlabuzane kulaba abakamjuru abakamnangazi.